So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolesine mhlakatheni kuncwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki nabasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina amakansilas endawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wePlumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TCCC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela eMathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilichumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balobelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lane agoqela eliphikisayo ele-CCC lelibusayo ele-ZANU-PF bathi baza kwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Mercy Konda owe-4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatshalaba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu. Ukubambana, ukuthula, lokuhlaliseka njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki labasimeleyo labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelwano lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi owebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tasiko Hora kukhetho. Othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sikhangelele ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana Wombera Ishenende owebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotela ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain.
Esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu bayatshaya. Sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela. Sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Kukuphikise ngumnumzana Mabutho Moyo owe-ZANU-PF.
lava sisi tiniwe ngabo lava. Guibo vela agulantu raite. Ungazuti be kulme ngabi pata agulantu raite pata ni abo. So babo nsebese ya liwa babo na marala enzagalayo. Ama numbers abantu abasekela umongameli uEmmerson Mnangagwa leZANU PF ukuthi vele ngama numbers bona bangike bewakwanisa yiko sebedinga nje indlela zokuhle bebele excuse
abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawo zokholo amapolisa ingatsha zikahulumende lomeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu abanenge abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale leChiefs Council esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma lentatha lezindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwamlo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besukhethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama members eChiefs Council lama senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalithumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale leSenate bemele izinduna. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukansila kaward 10 eBambazi emangweni wekulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZANU PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years iZANU ibiwina ama-councillors endawo. Loko ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje ngikhona ngibona kumelala nto ehambayo. So lokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Tenjiswa ama-development amaningi esiyesala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-end upa sekungani sekuyinto ezanu okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu babe khiphe imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo. Okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenziwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Kulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngingazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani nombani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysically asikakuboni, otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi 23 sika August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobunengi kabaphume ngobunengi bezovota bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi ma kuyikuthi siyawina or ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-one but ma sisonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke yikuthi siphumeni ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesabi ukwethuselwa ivoti yakho it's your own secret akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani
umnumzana Chebukani Nleya uncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezanu PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo la engoyizana uPF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izana uPF lo Sikhumbuzo Dube
esingukufezile eward 10 Bambaze kunenge sibili okubambekayo udaba lwamanzi yebo ludaba ohlupha kakhulu endaweni yakithi sokungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa lemigodi embalwa esikhona edriliwe esisebenza ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iclinic yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu kuthi kusasa nje siyapheka enye iclinic esembimba 2 ejuchume i-council iyakhona amalungiselelo yaseku advanced stage kuningi sibe sesikubambile ekubambekayo singakuxoxa labantu
inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhlupha yababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki
yezwa bakhona sibili abanengi abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezanu PF ngoba izanu PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona so laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezanu PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazwe ezanu PF so mabe sola wona bona bawazi uphi yebo neizinto ngeke zavuka zikhona zonke langalinye kodwa nyavuma ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Greater ye yaphelelwa ifuel ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yegithi yebulilima umgwaqo wakoHingwe ngayihingwe nyavuma uwonakele okumangalisayo ulesikhathi eside ungalungiswa kwake kwatholakala ithende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lo ungaphelanga hhayi amabridge aselutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu abayahamba khona umgwaqo lo uyabe suvaliwe sibulungasasebenzi sifakile imbono lesicelo lathi kuhulumende ukubana sincediswe kulowo mgwaqo ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho
ubachiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho
ngithi asiphumeni ngobunengi siyovota sivotele iqembu elibusayo elaletha intuthuko elaletha ilizwe izanu PF
umnumzana Zuleki Nyathi ngokansila kaward 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla lezanu PF sizaqhubeka sixoxa labamanye amabandla abancintisa kuli ward kanye lakwezinye indawo. Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama-night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqotela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama-door-to-door campaigns. Amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo. Kubika uBathabile Masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC, asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu, ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, uMnumzana uStalo Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini kababambe umuntu ngamandla, uZulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yekumiswa kwamadododo sibona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyathi ukubana wonke umuntu kufanele ngesikhathi somkhankaso evumele ukuyakhankasa, ngenxa yokubana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulumele abantu. So sibona ngani amadododo akufanele vunyelwe ngoba asemthethweni.
UMnumzana Patron Xaba, umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party, uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uZulu wonke lula.
Lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela, ababekade bezasivotela, ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene.
UMnumzana Effort Ncube, ingcwethi kwezombusazwe, uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi.
Bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase. Bangabuya laleziyana izizathu, laleziyana izizathu, kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi ikuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankasi. Ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo.
Isikhulumeli sabezomthethwa uCommissioner Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini, ngoba kubangela ingxabano.
Kasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu, kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana. Uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe, kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi. Ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini, kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu.
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tinashe Chitsunge, okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapolisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezemthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo, ikakhulu nxa bebhoda ezindlini, ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguBathabile Masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. UGibbs Dube usipha lolu daba.
Abahlala eJimila eCholocho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. UMnumzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo akawukho, kodwa kukhona nje khonokwana nje ukuthi nje uthula nje amaphepha nje edatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula ukuthula sibelini. Ukukhona kukhona la marali siwenza kuhle e-MRP ngiqeda ukuyibhuka nje kathesi kufuna ukuthi besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibele amapholisa sebemfonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu uMnumzana Vusumuzi Masilela wesigabeni semvuthu emangweni weWange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much, and siyabe sikhangele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ukuthi kungabi lo msindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagrupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace and kuyathembisa nje ukuthi ngaba lokuthula. But esigabeni sethu uhlupho kweyethu iward especially kaJejede ward inkinga esikhala ngayo ikuthi abakontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserva bebaletha ngapha bezobaregister kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala ewangi othi sebekhangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama-project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama-project okwamanzi sikwanise ukubana sizilimele sithole inhlanyelo ofethalayiza.
Unkosikazi Raphael Mholi ohlala eMenda Village enkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni semathetshaneni ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hhayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote. Engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezingatsha zona lezo ezenzakalayo. Bayenza amarali abo sibili asikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBhinga. Omunye wabamelele ukhetho umnumzana Sibazulu Saba.
Sibili funa ukuvota sini, I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele ngifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokhu abahlala bekukhuluma i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizokuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabisusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wayelisi thina sivela 15 km from uZambezi River.
Kuyaxokozela eMaswingo, eMashonaland Central, Manicaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland.
Ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland, kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-CCC icatsha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-CCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Malaki Nkomo owezanu-PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
La ma-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho singafethi khona candidates kweminye iminyaka kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandayo leza-PF don't like challenges. Nxa be-challenjwa sebethi fellow councillors ethu sebethela abantu sebesidabulela amaphosta but kuzindawo lapha esijolezele ukukhampesele ukukhampeyina khona akukabi le ngxaki ezinzoko kulezo ndawo ezinga-no-go areas we-wa-experience.
Zindawo ezinjani lezo?
olungaxotshwa khona.
Mosi yindawo ezingaphambili areas ezingama-resettlement. You can remember the by-election zagijinzwa kakhulu izingwane lapho kuwa-20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu bakhona basebefundisiwe ukuthi usaba ngowezanu-P F kukanti umhlaba ngowezibhibho yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisini ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa lakale old hospital ehhofisini izandla. So bakhona field ido ukuthi benikezele i-opposition engayivumeli ukuthi siye kulizendawo le.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle yini njalo ungathini ngamazwi kankosazana Mlotshwa?
Okokuqala ngakutsho thina njengebandla ezomthetho ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kakhulu ngoba njengoba nikwazi ukuba ibandla lezomthetho libandla lama-structures lapha futhi ubana libandla elobukhokheli obucacileyo okuzubana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa siyakwazi abantu efanele bangene phansi kwi-ground bakhankase. I-ZANU-P F umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlakela akufunakali. Ungabe kuthiwe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni atsho ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo lowo muntu abotshwe. I-ZANU-P F akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasuke esikhathini bazi ukuthi bona bayi-ZANU-P F nabantu esingathina bayazikuthina ukuthi bandlulise ikanga le-ZANU-P F. Ngibe sengibuya lapha kwinkulumo ekhulunywa namukwetshwa lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngamaLogo area. Ngenzakala ukuthi mina kuneyndawo kuyabe ningenabantu abasekela ibandla okusukalika esikhweni sokuthiwa i-Logo area. Uma zisettlement ngabe vele ngabantu ezikwazi ukuthi vele basekela ilanga ibandla le-ZANU-P F lingalibe lisesabo. Hhayi sivumele ukuthi siyekela ngalo nani zikhombise litsho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithikishine ngalokhu ngalokhu kodwa abantu i-ground bazi ukuthi ukuthi ibandla le-ZANU-P F yilo vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Inqombe isikuwe nkosazana Mlotshwa.
Hayi sithi umongameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo kwakho umongameli phuma khona umongameli we-ZANU-P F phuma khona ekhulume sithi rakusayivani rowayivani bathi thasa. Nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi it's not peace because libonile vishona leyo ukuthi simbekile ukuthi nashe sisange. If the principle of the organization is saying rakasayivani bathi thasa kutho ukuthi batheni baze bathi disas and literally abantu be-ZANU P F bakufuna literally ukuthi ukujabulisa umthunga eliwedu ukuthi sithabantu lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi siqayele ngaphi. That's not true. We are going into resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, i-fear esemehlwe nabantu ungayibamba nangesandla ngokubayethuselwa. The message once it singavele kune lipasa silikhiphe emapulazini lawo. Why as TPC we are saying ukuthi the moment singena sikhathi umbuso abantu bazaphetha i-title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihlala nje kumele engani lime phezu kwekhanda lakho ukuthi supporte kuphe kunye kumbe vodlani ukuthi sekulise uganyulile. And that is so wrong.
Ungasigqibela ingxoxo umnumzana Nkomo.
Lapho ekuhamba khona kuhambe kunokukhankasa sinqume mhlawumbe elections zethu sifikele kuhlombusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi uba mibandla lethele ZANU-P F lisebantwini. I-ZANU-P F liyakhulunda leli lizwe isukele ebugqelini kwabayo babelungu. So i-TPC ingabonisa abantu ngobaba Mlotshwa awungayisabi sizawina nje asiyalisilikhohli lasilimisayo ngabaqedi bamlotshwa
lutho. Mina lami lokugcinayo ukuthi bantwana Zimbabwe lazivukunela kuyisikhathi se-COVID lani sehliwa ngitho ukuphiwa imask ye-2 rand. Masa usukwazi ukuphiwa iskipa, usukwazi ukuphiwa ikepe, usukwazi ukuphiwa ithikenini. Sasitshona sinikezele emabhasini phezulu khonapha namhla kula mabhasi atsha athatha abantu from point A to point B asiye emaralini eZanu. IZanu ayekwazi ukwehlukanisa ama-institutions of government ne-political party. Singabantwana beZimbabwe asivoteni ubaba uNelson Chamisa i-blueprint iphutuza i-manifesto ukuthi okokuqala going to release political prisoners si-restore dignity ebantwini. Ngiyabonga.
Unkosazana Nonhlanhla Mlotshwa lilunga le-TPC eMathebeleland South okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba wabexoxa endaweni yelomnumzana Malaki Nkomo, ilunga lezanu PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7. Kulife Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe atshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, nguNtungamilinkomo. Lilale.